okwenzakalayo ukuthi izolo kwabalwe ipolisa elashaywayo ngabantu laba amajaha lawa amagombe abasithe ngamawindi then amapolisa nawo ayoridupa kwasobuya labana ba-black boots basiteka nabantu baphonge ukucina sebephonge ukuthayo umuntu wonke nje kwayekhonapho noma otherwise engayisiyo windi wamakombi lokhu kubanga ukuthi namhlanje kube njalo futhi
manje bakhona yini ababotshiweyo
right ukubotshwa ye bakhona abathetheyo kodwa yikuthi kuhamba ngokuthi abangathathwa lapha awusakwanisi ukuthi kube kwazi ukuthi bangayi
bakhona abalimeleyo
abalimeleyo right angisabonanga kuhlobo ukuthi ngibone ukuthi abalimeleyo bangaba bangaki but obvious bakhona ngoba amaretaya phela lendukulo ziya induku zamapolisa lezi zivele ziyalimaza
kahle kahle kathi kuyini okwenzakalayo la
okwenzakeleyo yikuthi ukuthaka okwenziwa ipolisa lapha bagcina sebecabanga ukuthi abantu abaseribini yiba abanika i-opportunity yokuthi bagcine bengabantu abangenelayo umsindo oyabe siqalisile ungaba ngumsindo oqalise ngabantu bamakombi kodwa uzagcina ungayisibo wamakombi kuphela namapolisa ngoba omuntu laye otherwise oyabe sesitribini ugcina laye sengenela ngoba akulandlela yokuhamba ngendaba yamavenda bagcina sebethatha njengakhona okokuthi otherwise amavenda anika i-opportunity yokuthi kuthake abantu amapolisa ngisho
sikhuluma nje kunjani khona lapho ezitaladeni eharas
akathe sokuhambeka vele akusela noise kuthi sekule-congestion kuphela yezimota.